Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini isihlalo webandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini.
Ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC.
Izakhamizi zemaphandleni zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo lokuthengiswa kwayo ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi.
Ngakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyana ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile alisela amandla alisathengi lutho.
Ukuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service olwabatsha abaziwa ngelokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukuthaya abantu bamabandla aphikisayo.
Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balwenza udlame lwangikhona enyathini khona-ke eHarare and lapho kwabonakala sibili izimbuzi zisitsha abantu bechaya into enjalo kuyiwo ababekhulume ngendawena leyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla leCitizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini isihlalo webandla osesitokisini umnumzana Job Sikhala. USikhala omela izengeza West edalele eParliamente wabotshwa endawonye lomnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North labalandeli bebandla leCCC abalichumi lasithupha ngenyanga ezimbili ezisanda kwedlula besetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Kodwa kuyona le iviki uSikhala yedwa wetheswe elinye njalo icala lokwenqabela ukusebenza komthetho. Kusukela evalelwe ejele uSikhala kubikwa kungela mkhokheli webandla omvakatsheleyo esitokisini seChikurubi. Izolo uSikhala ubesemthethwandaba eHarare kodwa akula bantu abaningi ababalisa inkokheli yebandla kade besemthethandaba. Omunye wabakade begqugquzela ukuthi abantu beye ngobuningi ukuyaxhasa umnumzana Job Sikhala emthethwandaba intatheli zindaba uHopewell Jingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Hayi, lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC, kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni kumele nje abe yindoda zibonela qina abe yindoda.
Lona udaba lwengatsha kumbe ama-structures e-party ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe kukhetho?
Ibandla le-CCC ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho. Ngokubona kwami njengolwazi engilalo bazama ukwenza into engazake yenzeka engajwayelekanga, bazama ukuthi benze ibe i-party yabo ibe yilokho kuthiwa i-social movement. movement. Nxa i-social movement kutsho ukuthi iyabe ilibandla nje, kuyabe kuliqembu labantu abangalama, kungabangalazikhundla, kungalama ama structures, kungalabantu abalezikhundla. Kanti into ke eyabe iqala ukuthi babe sebe babakubancintise ukukhetho. Ama social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho, ajwayele ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi iqaqoqa abantu ukuthi batarake benze okwenziwa ngabantu eYugoslavia bekhenqula umbuso kamongameli owayengumongameli welizwe lakhona ngale uSlobodan Milosevic. Yikho okusebenza khona kakhulu lokho okuthiwa ngama-social movements, awadingi ukuthi abe lama-structures. So ngicabanga ukuthi uMnumzane uChamisa uzama ukwenza njalo. So kangibona ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe kwekhethweni, bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo batelake, bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banelisebenzela ukuthi basebenzise baleli citizen. Phela into yabo yelukwe kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esitripu singangena esitradeni bachise istrada benzeni, amapolisa nxa esebachaya sokutshelwa international community ukuthi ichaya ama-citizens. So ngezindlela sokusenza sokwenzela ukuthi amazwe njengabo America abe sengenela ke elizweni. So abalandaba lamakhelo lokhetho, kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele balenjongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi thina yi-instability elizweni, ukwenzela ukuthi bese kubuya amazwe njengabo America angenele ke kube le mpi eZimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owezanu PF. Abalani lama-elections ngoba nxa ufuna ulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama-structures ukuze ube libandla elimileyo, kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani le njongo yabo abafuna ukuyenza.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaranza kwele South Africa, ngoba inengi lingasebenzi njalo lingavunanga okuthe xaxa emasimini. Uhulumende uthi osomabhizimusi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla yabo ngedola leMelika kuphela. Kodwa uMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi impahla ethengiswa ngemali yeZimbabwe iyadula kakhulu okwenza abantu begcine bedinga idola leMelika ukuthi bazithenge.
Ngakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyana ukuthi ibhondi leZimbabwe leliseliwile, alisela amandla, alisathengi lutho. Konke nje izifuyo ngazinakana, onkomo, ombuzi, onkukhu, konke kuthengiswa ngedola leMelika. Ungahamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Nxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe. Ngina kanti ukuthi bebekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle. Kunzima kakhulu ngokuba nizafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi, kabala ndlela yokuthi bangenza imali, abasenelisi ukuthenga othukela, abasenelisi ukuthenga impuphu, indlala ibhahile, abantu kabatholanga lutho emasimini. Amabhasi bagada ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola leMelika. Kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe. inkabanini bamavinkili bathole nzima ngoba na kathesi ukuthi asukumisa imota isiyawodi impahla umele asebenzise ifiweli kumbe into amafutha emota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo somele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho-ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lo mphathi intambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane wathi bayabafundisa amabhizimusi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise liyakubona yini lo
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esiyibimbethi district enjengelupane kumbe njengenkayi kumbe njengetsholotsho engxenye elamawadi esingathona average indawo lezi lamawadi angu-30 ufumanisa ukuthi kule nhlanganiso ezenza khonokho engxenye kumawadi amathathu kumbe amane okuthi ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamathumi amabili kawatholi lezo nhlelo kubenefit abalutshwana kungenxa yokuthi lalezo nhlanganiso kazila esingathi ngama-resources okuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa kazisabalalanga indawo yonke baningi abantu abangatholi lutho kukhokhonokho kuthola mhlawumbe abantu kumawadi amalutshwana
lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le Studio 7 eselubhane ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service lona olulembali yokulolonga abatsha bebandla leZANU-PF abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukutshaya abamabandla aphikisayo phambilini kokhetho luka-2023. Kodwa abeZANU-PF bathi umuntu wonke wamukelekile ukuphatheka kulolu hlelo ngitsho labamabandla aphikisayo. Njengokuthembisa kwethu, nanti ihlandla lesibili lengxoxompikiswane esiyethulele yona kuzindaba zakusihlwa izolo ephakathi kwelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomnumzana Bednico Bebe owebandla le-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uBebe ukuthi bazavumela abasakhulayo bebandla laba yini ukungena kuhlelo lwe-National Youth Service.
Into ye-National Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade yayivele iyinto ye-party 42 years down the line isenziwa yi-party ubususithi wena unxusa ama-youth e-CCC ukuthi ayetrena for what benefit ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzelwa i-party so are you trying to tell me ukuthi sebesi-invite ukuthi sibuye sizejoyine iZANU-PF indirect angikholwa akula into enjalo kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional siza kubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional asila sizathu sokuwalela ama-youth but okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani
baba Chuma abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso uthini ngalokho
kuyinto ebuhlungu kakhulu ubona yabona honorable Osithole uGodfrey umngane wami kakhulu sibilisi besisonke eParliament werela region kathezinjengetrade lapha besisonke nje kulayo konaba nje sizibhodela sihlenzane unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe lesi jezi umthetho cannot be put selectively ukuthi na hayi nxa umuntu lo ngoba ngwethipis inaye veloko akusabulanga athinte akusuze kuhambe kude basukuma bakhuma ngodlame bahamba bayalwenza udlame lwangikhona enyathini khona le Harare and nabo kwabonakala sibili izindlu zisitsha abantu betshaya kuthenza into enjalo kuyibo ababekhulume ngendawo yonaleyo so nxa umthetho usubuya usokumele u-apply selective ngenotini ngama-members e-TBC yini bazenzela bodwa andabona nango ukalethi ubhebhe sikhuluma naye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-TBC kodwa ngencwadi yena kazange akhume ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame um nangokhona akula muntu ombophayo akula muntu omhlukumezayo kodwa na ungayenze something okurong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi
ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba bhebhe ubaba uChris Mthwangwa owebandla lezanu PF uthi yena akula mahluko phakathi kwezanu PF lamasotsha amasotsha ngawezanu PF uthi ningalokho
ya lapha kulento engizazichaza ezithile ningakafiki khonapho kweka Mthwangwa sesikubonayo kanti singama-political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akuka-investigatwa eqeda lapho badina ibail ukuthi ehamba ku-remand icala libe lokhu lidluliselwa phambili lokuthiwa kusadingwa lisadingani limbophe njani indetest place lingakakutholi lekhona imbophe lekhona kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izanu kayimanga kuhle okwesibili kugcwalisa ikokono kokukhulunywa ngumthwanga umthwanga nxa esithi yena amasotsha lezanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi umthwanga yena ngwakhe into ayikhulumayo kayazi ngoba i-constitution yelizwe lezimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangalo
babuchuma akuyiphethe yebo amasotsha ngawezanu p f yini njengokutsho kukababa umthwango
amasotsha ngakahulumende amasotsha aguidwa yi-constitution ukubana bona bami njani siyakwazi ukuthi nanje apolitical nxa besemsebenzini akumelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa as individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje engalolelo lungelo kodwa ekwenza privately
alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokutshaywa lokubulawa kwabantu ababanjwa becatshangelwa ukuthi ngamasela. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshelele liphephandaba ukuthi kulezehlakalo ezimbili ezisanda kwenzakala ekaloma laseKaroyi lapho okubulewe ababili kade bebanjwe belempahla entshontshiweyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende wele-South Africa loweZimbabwe bayaqinisa inhlelo zokuvimba umngcele we-Bay Bridge ukuze kungabi lofohlayo kulumngcele engelamaphepha asemthethweni. Okwamanje sengiya emuva ngijiye ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Yeah. Studio 7 bathandwa abahle elizama ukusibonisa konke okusisithelele kungale kwakhona liyasibonisa kube mcike. Siyabonga kakhulu, siyalithanda lonke ngothando oluhle futhi elisenzela lona. Ey, ngizama ukuthi ngike mbonise enye into lapha shuwa liyazi. Abantu ngakuthiwa balimbono wami, ngani shuwa siyayenza sibe moya munye, sibe nhliziyo nye. Sike simene entweni eyodwa kuqala, singame entweni eyodwa kuqala, mebhenca iqiniso lingazuzakala. Kodwa njengoba nje kathesi abanye bathi bona ngabe-MRP, abanye bathi ngabe-ZAPU, abanye bathi ngabe-MDCT, abanye ngabe-CCC, abanye ngabe-ZANU, sihlakazeke kangaka. I-answer ukuthi siphumele right inzima. Ngike ngaya edorobheni namuhla lyakobulawayo, hhayi into engiyibone kobulawayo, shuwa shuwa ngayizaqhubeka injana izasenza noma kade sikhuluma sisenza so, kodwa sicine sesindawonye. Thina liyabona ekhaya ngapha, mbone ngani sesibona ngasolinye, thina sesibona ngento eyodwa. But abantu abangani bayasilahlilahlisa yilaba abantu abakuma-diaspora, especially kakhulu abantwa bethu laba abaseGoli lapha. Hhayi, mboni uyabitshiyene kakhulu madoda, angazi ukuthi wayi kati so. Abanye ye singabe Mthakazi Republic Party, ye lingalandela amashona. Abanye labo bafohla bathi hayi no, kasibambane nini, kuphela sidinga iphathi engakhiphi iZANU-PF. Abanye babuya nalokho, shuwa lokho besehlule kuqonda labo basegangeni kabakho ekhaya, kungani bengafisi ukuthi sike siboneni nje, kodwa ukuthi kati khona nxa singapandila singavuna yini, kumbe nxa singalima ngezulu singavuna yini, bese bephuma lesinqumo esisodwa.
Ye sanibonani Mthwakazi omuhle, madebela amahle, li-right, yeah. Mina bengicela ukuphawula lapha bantu bakwaMthwakazi ukuthi asizamenini ukuzibona njengabantu lathi. Asiziboneni njengabantu, singaziyeyisi, asiyekeleni ukuyeyisana, njalo asihloniphananini, siyekeleni ukuyeyisana, sike siqakathekisananini. Angeke sibe ngamalida sonke, angeke sibe ngonkulunkulu sonke, asingeke sinothe sonke same day, kodwa siyonotha ngokwehlukana kwethu la ukudalwa-ke, njalo angeke sikhule sonke ngelanga linye. Asifundeni khonoku, sibonise ukuthi lida yethu sifuna ukuzibusa kanje thina. Ngeke sonke sibe ngamalida sivuke singamalida, sizabe silida bani? Ma sonke singaba ngamalida, sizabe sesibusa bani? Asiyekeleni umuntu oyedwa, sibambananeni ngaphansi komuntu oyedwa, simthume ukuthi akasikhulumele.
Salibonani lonke kuStudio 7 amagumba manomhlaba. Salibonani bantu bakithi. Hayi, indaba siyazizwa mpela ezikhulunywayo, but mina ngokubona kwami iZANU-PF izowina lula lolu khetho. Angisapoti mpela, ngisho la kancane, mina vele ngisapota iZAPU, umlandeli weZAPU since ngama-70s, angisho njalo ya ngoba ngiqala ukuyilandela ngama-70s. So kula maqembu ayi-2 aphikisayo asuze ngaqambi ngamagama. Amaqembu layazakala ukuthi anama-CIO mpela ayakebuzwe. Sona la maqembu vele ukuthi adlelana leZANU, kodwa kuyabe kubhayiziswa abantu ngoba kulabalandeli nje, kulabalandeli abaphongulandela bengazi i-story. Ukuze sebegcina abanye begxeka bethe unkomo wathengisa. How can say unkomo wathengisa? Abantu beZimbabwe bakhuluma labo balokhuza sebengama-opposition party, ukuthi umuntu wayenza uzo ukhona la kuvula umlomo umuntu wathengisa. Amaqembu nala ayi-2 aphikisayo, maningi amaqembu aphikisayo, kodwa asuze maqambi anama-CIO, anama-CIO elinye lilidwa i-CIO. Amanye lawa lawo vele ama-deputy akhona o-deputy labanye ngama-CIO phakathi. So iZANU zowina lula, iZANU yawina lokhu umdlalo odlala abantu bebethi lilandela obani, lilandela obani, lilandela ama-CIO. Landelani iZAPU kuphela, iqembu elingcono elingalase-CIO phakathi. Labe abantu bekhuluma amanga yeZAPU yathengisa, yeZAPU yayenza. iZAPU yaleli lizwe nxa wawungekho mncane, siyakutshela iZAPU yaleli lizwe amagorili lalegangeni kuphi kuphi, abanye bebafakela namabhoni badula bethengisiwe bebabulala. So iZAPU yaleli lizwe izulu lisina amagorila lalehlathini, kugodola elalehlathini, bona suzobuya ngesikolo isikolo sakho ngumform 3 sozokutiza patterns lezweno asikhuluma ama form 3 la kumbe ama form bani sikhuluma abantu abasebenzayo ukuthi wafunda isilungu yasikhuluma ngokwakho lo bachaza umsebenzi izaphenza umsebenzi omuhle eZimbabwe lo nkomo engena ku unity wenza umsebenzi omuhle bangisithaya ngamasotha until today ngiyabonga ngiyabonga ngizama ukubonisa abantu anthuki umuntu ngikhuluma iqiniso futhi
Studio 7 ninjani kunjani ngezindawo ngezindawo mbulisa lami yesh ngizwa ngizokumangala ukuthi kanti izani iyadifuna ukuholisa abase ama user kodwa ihlulwa ikunikeza abantu ababalulekileyo abama teacher madokotela under government wonke umuntu under government ayihluleka ukubanikeza imali kodwa ithi ama sebook izayithatha ihlulwa nje ukunikeza laba abayifunayo bayicela ukuthi bafune ama increase lami ngithim Paul ngicela manje ingafiki message yami fundwe yayicela
Mphinde ngibingelele futhi kuStudio 7 lapho ngibingelele abasakazi bonke abeStudio 7 noTikTok hayi siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela labantu laba abakhuluma kabi ngeMRP yabatshela labantu abakhuluma kabi ngeMRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi ngeMRP kuyibona abantu bayethi lapha okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa every corner to corner ibona abantu abavalelwa bona laba bantu bayithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona laba bangani babo nabo bonke omnangagwa aba lokhu bekhuluma kabi futhi nomnangagwa futhi naye lento lokhu eqhubeke ikhuluma le khuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi thina laba bantu laba abalokhu bezincengela khona le oro bancenga khona le ini oro abafuna ukuba yinational abaqhubeke national yabo kodwa sikwazi ukuthi sihamba sidobhana one by one bathi ingane zomuntu noma ingane zomuntu iproblem yakho ni solve ekhaya so bona mabe kubona lokhu ukuthi oro bashade khona sinendaba noma marriage yabo thi intermarriage akhona but ithini singafuni ukuthi bakhulume kabe ngomthwakazi nabo futhi nimthetho wabo lo sisilamba bekhuluma mangi plum tree bethi thina sibambane nabo angeke sibambane nabo thina lapho yabona but ukuthi abantu bakithi bashade emashoneni bayize njani asinendaba futhi nakho lokhu yathini ngoba ama intermarriage akhona ngoba bakhona bakithi futhi abashade kuphi ngabelungu abashade khona la eSouth Africa so ukuthi bona abe lokho besitshela ukuthi ama intermarriage asinendaba thina silungisa intermarriage ngoyomdeni akusiyesizwe thina silelwa into kaSizwe sikamthwakazi into esiyilwela So njengoba mnanga kabethi tina suthi ndumba tina sinama demoni ka legion yena unedemoni likabani manje ngoba phela uyena nje udodi nje umuntu asaba ukukhuluma lokho ngoba vele safa sikhrosa ko Limpopo lana sibaleke sidlwa zingwenya abafoyi baphelele endleleni ngendaba yesizwe ye government yamashona namanje ke bafuna ukubuyisela futhi government yamashona futhi ngoba into ofanele niyazi bafethu kumnanga gonolo kuzini uchamisa the same person ngabantu abayi one nina nithuta nina into eyisenziwa ku unkomo into ababeyenza kuyemini babe banonkomo but ebusuku babe na umgabe yonke into iyayisenzeka baphele lapho njini intuta baphele laphi ungazositshela nini ungazositshela osisile abothwayo babazoshintsha uzoshintshana if uma ishintshile wayengakwazi ukuthi ilapho ngoba uhuye osuka enama-mayors nama-MP endaweni esiningi nama-council uye busuke nama-council lapho from down wayengakwazi ukuthi akontrole umnotho lakho osuke eflabhuzi noma osuke etsholojo noma osuka kuphela upani or kuphi kuphi wayengakwazi ukukwenza lokho ngoba ezilongo i-government amameya wethu amameya wakhe kuyiwona akuleyo ndawo leyo isupposed ukuthi kwenzeke lokho but nanizositshela ukuthi akaphathanga ugovernment fakani emaraphili ibone kuphela nithi kuzokwenzakalani asesabi indoda thina
hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele kunombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 njengensukwini siyakhuthaza ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu siyabonga hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini isihlalo owebandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola lemelika kumbe amaRands akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi njalo lingavunanga emasimini ukudla okuthexaxa. Hayi, siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngomvulo. Kusasa lanamhlanje lingalalela ezantambama ngo-past 7. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.